Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 16 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi igciwane le-COVID-19 selibulele umuntu oyedwa eHarare njalo lahlasela abalikhulu lamachumi ayisithupha lane 164. Kumanani aqoqwe lugatsha lwezempilakahle izolo.
Khonokhana ke kutshengisa ukuthi yebo yela nxa abantu bezazi izinqumo okumele bazilandele ze-COVID kodwa ngenxa yokuthi nxa ungayiboni mbe ungabonanga umuntu oyigulayo natural abantu bayakhohlwa.
Umthethwandaba we-High Court koBulawayo lamhlanje ukhangelelwe ukwahlulela udaba lokuthi umhlangano we-Congress yebandla le-MDCT okhangelelwe ukwenziwa ngomgqibelo eHarare umiswe na.
Amalungiselo e-Congress ahamba kuhle kakhulu. Udaba lwe-Court mbona ngani luhendlwa ngama-lawyers.
Ibandla le-MDC Alliance lethesa uhulumende umlando wokuvimba inhlelo zalo zokukhankasa.
Into eliqinisa lapha Chris ukuthi lokhu kubotshwa lokuhlukuluza vele sokungamagcobo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi igciwane le-COVID-19 selibulele umuntu oyedwa eHarare njalo lahlasela abalikhulu lamachumi ayisithupha lane 164 kumanani aqoqwe lugatsha lwezempilakahle izolo. Ugatsha lolu luthi indawo ezikhokhelayo ngenani labahlaselwe yileli gciwane zibalisa idolobho lakoBulawayo elilamachumi ayisithupha lesithupha 66. IMatabele South elamachumi amabili la isitshiyagalombili 28. IManicaland ilechumi lambili 12 kanye leHarare elechumi. Lokhu kutsho ukuthi abantu asebebulawa ligciwane le-COVID-19 selokhu laqhamuka ekuqaleni kwawo nalo umnyaka sebesedlula kancane amakhulu amathathu 310 kukanti selahlasela abedlula inkulungwane ezilichumi 11,522. Ukuze sihlaze ukuthi kwenzakalani koBulawayo ngalomkhuhlane kanye lokusilela kwamanzi kuleli dolobho, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Abantu bayakwazi ukuthi kule COVID kodwa kokusuka kube nzima ukuthi ukulandela lezo zinqumo ezabekwa nguhulumende kuba nzima ngenxa yokuthi abantu anti vele kuhamba yena uzubukho. Uzubukho uyagcwala okunye okumangalisayo, njalo abantu i-70-90% ye-economy yeZimbabwe ngabantu labana abazisebenzayo. Ungahamba kathesi kibogodini laphana kibo okay kuminyene kuyesabeka, usehle ulandele usiya kibo Hamare le kuminyene kuyesabeka, abantu bachayela into zabo bayathengisa. Khonokhana ke kutshengisa ukuthi yebo yela nxa abantu bezazi izinqumo okumele bazilandele ze-COVID kodwa ngenxa yokuthi nxa ungayiboni mbe ungabonanga umuntu oyigulayo natural abantu bayakhohlwa. So ngokunjalo ke hayi abantu singathi thina bazithele ngaqandayo nxa sokube indaba ye-COVID kuko mhlawumbe uze lusile. Kodwa ke okunye futhi okusuka sikunanzele ukuthi kayisibo bantu kuphela abathengisayo bodwa, lezikolo zinje zivuliwe lakho indaweni eziningisa iminye eminye ngaze kuthiwe bazafika abantwana bahlale 1 meter apart sebefikile eklasini or 2 meters apart kodwa babe gade uzubukho phela. Njalo ukutest temperature leyana kakutsho ukuthi umuntu kasela COVID.
Sesikhangela uhlupho lwamanzi, iphi imizamo isikhona ukuthi kulungiswe lolu hlupho? Sibona ukuthi inhlanganiso yakho ikumakomiti athile akhangela lolu daba.
Ngikhuluma nje ngivela kwelinye isonto, ngivela thatha wona amanzi. Amanzi alokhu eludubo, yebo yeyizulu liyakhiza lapha laphana kodwa kalikhizi kube yileliyane elithi selingagcwalisa amagabha kumbe lokhu esabe sikhongozele ngakho. Njalo amanzi silokhu siphakathi kwaluhlelo lwana lokuthi amanzi avalwa iviki kusiya kuvikela engxenye kwezinye indawo. So udubo lwamanzi lokuqhubeka kusiya phambili kube ngcono ukuthi nxa izulu like lakhithikithiza ongamathonsi kuba ngcono ngoba abantu bayakhothama ezifuleni laphana bakhe wona la amanzi angcolileyo kuyasebenzisa ekuwatsheni le matoilet. Kulolo lanohlelo lwe-water shedding esithi ludonsa iviki ezibhoraneni lokube khona abantu amabhawuza lokhu efika akulanto ejinjileyo. Kodwa ke sikuqongoselayo njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association yikuthi amadamu ethu awangezelelwe ngoba asemalutshwana, akhona ilawana ekhangelane lepopulation yalesiya sikhathi kungakabi lo mbuso kazibuse kweleZimbabwe. Siyakwazi ukuthi igwayisha ngani dam ihlala iyintshumayelo minyaka yonke. Kodwa ke kathese sikukhuthazayo ukuthi kuthi kusiyaphela umnyaka ozayo njengoba wathi umongameli kukhasi lakhe lobuso wakuveza ukuthi ngo-2021 igwayisha ngani idemu yabe isiphelile. Silethemba ukuthi ngalowo mnyaka idamu lelo liyabe seliphelile. Kasikhangelelanga futhi ukuthi idamu lelo kumiwe kube sokuthiwa hhayi sokuphelile konke. Sikhangele ukuthi uhulumende njengoba engunye wakhe amadamu aqhubeke sakhe amadamu enanzele ukuthi ipopulation yakoBulawayo iyakhula kayimanga. Njalo usithi councilor yaqhubeke ekuya leminye imizamo yokuthi agole amanzi lawa avela phezulu agelezayo. Ungakhangela ama-storm drains amaningi, amanzi akhona ayalahleka kungazakali ukuthi aqonda ngaphi. So usithi councilor kakacabange ngaphandle kwebhokisi, kumbe vele angacabangi lapho kule bhokisi khona ukuze kusasiza izakhamizi zakoBulawayo zingathwali nzima ngoba sesithwele nzima ngamanzi. Njalo kunye sikukhuthazayo futhi siyinhlanganiso yokuthi so isikhathi sokuthi city council icabange ngezibhorani lezi ezisebenzisa amandla elanga singathi ngama solarized pumps ama water kiosks kama Jojo Tank lawana abesecele nje kwe solarized pump kwenzeka ukuthi umuntu engaswela amanzi aziqondele esibhoraneni sakhe lesiyana afika avula impompi.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphatha amandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Umthethwandaba weHigh Court koBulawayo ukhangelelwe ukwahlulela isicelo sokumisa umhlangano wokukhetha inkokeli iCongress eyebandla leMDCT esikhwezwe edale ngowaxotshwayo ebandleni leli umnumzana Bednico Bebe lukhangelelwe lamhlanje. Umhlangano lo umele wenziwe ngomgqibelo eRainbow Towers kodwa uBebe laye ofuna uncintisa isikhundla sokukhokhela leli bandla uthi kaxotshwanga ngokusemthethweni ngalokho lumhlangano kumele umiswe. Kodwa unobhala webandla leMDCT koBulawayo unkosikazi Nomvula Mguni uthi ibandla liqhubekela phambili lilungiselela lumhlangano kungakhathalekile lemizamo kaBebe.
Igama uNomvula Mguni, ngingusekretary weprovinsi yakoBulawayo. Amalungiselo eCongress ahamba kuhle kakhulu. Udaba lwekhothi mbona ngani luhandlwa ngamalawyers. Njalo ngokususa kwami okuncane bembona ngazani nxa umuntu efake iapplication ekhothi ikhothi ingakahlali sizabe silokhu silungiselela.
Sizwa njalo kuthiwa kulodaba lokucatsha kwemali ebandleni, imali engasetshenziswanga ngemfanelo. Ungasitshela ukuthi udaba lolu luhamba njani?
Umbuzo wesibili mayelana le mali, ubusela into esingayiquzeleliyo sibili. Kodwa ke okwamanje ngike ngikhulume kakhulu ngakho, ngibona angazani i-leadership izahlala phansi idile ngakho, ngoba imali yeparty kumele ukuthi nxa isetshenziswa isetshenziswe okutransparent okwaziwayo le-leadership isazi. Lokhu mbona ngani hayi kuzakhulunywa ngiyabona nxa sekuxazululiwe sesisazi ukuthi kwenzakala.
Ungasitshela ukuthi malungiselelo bani eliwenzileyo ukwenqabela ukuqilibezela kukhetho lona lolu, njengoba sike sezwa phambilini ungani kuke kwaba lokukhonona kokungahambi kahle kokhetho?
Okukhona okwamanje ukuthi ama province wonke aselungisile ama list abo ngoba abantu bama province yibo abakwaziyo ama delegates ababelawa ka 2014 njalo I party izafaka an independent election commission ezakwenza ukuthi izinto zibe transparent so okwakhathisa imbona ngazani okokugcila bangakhuluma nje abantu ngoba lodliwe odliwe uvela uhlezi sithi uqiliwe kodwa abantu abamele bangena siyabazi amalista sehambile ngabe ngina siyabe sikhona lama chairpersons abe khona ekhuluma ukuthi hayi lo sasilaye lo sasingelaye
unkosikazi Nomvula Mguni unobhala webandla le MTCT kobulawayo ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekhona le kobulawayo Retech ibandla le MDC Alliance likhala ngokuhlukuluzwa nxa lifuna ukukhankasa lokho kulandela ubotshwa kwabasakhulayo bebandla leli abangamachumi amathathu lanhlanu 35 edolobheni lekhwekhwe ngomgqibelo lapho kade besungula khona uhlelo lokuhuga abantu abayisigidi abangakaze bavote ukuthi basekele leli bandla amapolisa athi abasakhulayo laba bebesephula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Kodwa leli bandla lithi lesi sizathu yiso esesihlala sisetshenziswa ekucitheni imihlangano yebandla. Sixoxele esikhulumeni saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa.
Into eliqinisa lapha Chris ukuthi lokhu kubotshwa lokuhlukuluza vele sokungamagcobo. Lokho vele sokuyivaseline phezu komzimba wethu ngoba lokho kutshelwa isihluku lesi sitshela umuntu wayevele ngamazi umnangakho kodwa wonke umuntu owazi umnangakho vele uyakwazi ukuthi umuntu vele olodlame ebantwini bezimba nguye owayekhokhela i-state security ngesikhathi se-ground so thina abanye vele azange sibe lokuthi lethemba so khonoko osokwenzakala ikugcwalisa vele lokho esasivele sikwazi ugcwalisa khonoko vele sasikwazi ngomnangakwa singazi lapha ababevele belethemba kuye ye so lokho ukuthi kuthiwa abantu bayabotshwa vele lokho akusimangalisi sikwazi ukuthi vele nxa kulomnangakwa abantu bezimbabwe bazahlala nzima abantu bezimbabwe bazathwala nzima
manje njengoba ukhetho lusiya lusondela liza kwenza njani liza khankasa njani khona kukhanya kule mgoqo enje
yes ukhetho luyeza lokhu siyakubona kodwa sebefakile phela emnye imgoqo sebecatsha ngecovid sebecatsha ngecovid ukuthi hayi awusamelanga kube lani lokhetho ngenxa yecovid besenzela ukuthi besebenze ndawonye lo titisi babo othokozani khuphe ukwenzela ukuthi bekhiphe abantu emacouncil in the parliament kokuphela hayi lokho vele sikwazi and ayisonto esimangalisayo uzakhumbula ukuthi ubaba unkomo uJoshua Mafukufuku nabakhitshwa abantu abaningi abezaphu kuparliament ngesikhathi umnangagwa besangominister of state security so sikwazi ukuthi vele as long as kule gang le elacoste abantu bazahlala behlupheka abantu bazahlala bekhala so hayi lokho sikwazi sibili sikubhekile
umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Imizamo yokukhuluma lamapholisa ngalolu daba yehlule. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite lithi kulo mama oleminyaka engamachumi amabili lambili 22 obelethe amawele abambeneyo esifubeni. Abantwana baka Antoinette Moyo wedolobho le-Beitbridge babikwa bezahlinzwa ukubehlukanisa kuleso sibhedlela. iphephandaba lobulembu beinternet ele News Hawks lithi isigilamkhuba isaziwa ngokuthi nguMusa Taj Abdul wayedingwa ngamapholisa kweminyaka engamachumi amabili andivana abotshwe eBait Bridge ukhululwe esitokisini izolo ngemva kokuphiwa ithuba lomhlawula isibambiso. U-Abdul wabotshwa eBait Bridge ngemva kokudubulana lamapholisa kwamahola ambalwa. Usethiwa uzabotshwa njalo ngoba kungacaci ukuthi wakhululwa njani. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Linjani bathwakazi, linjani basakazi, siyabonga baba Gibbs. Ngibongile ngumpakazita Cameroni, ngibongile kakhulu ukuzwa inkulumo kade liphethe nomoyo uChuma. Okungithebisayo ukuthi uChuma amazwi engizowakhuluma ngakutshengisela ukuthi amaNdebele wonke angaphansi kwezano ayayazi into, ayayazi ububi bezano, bahlalele ukuthi bayahola. Bangabaqhatshwa kuphela kodwa iqiniso bayalazi ngoba ukukhulunywa nguChuma kuliqiniso elihle kakhulu. Izano PF le aphakathi kwayo yiyena liyana eyamashona ka-1893 lingxenye yebutho elabuthwa ngabelungu ukuzobulala amaNdebele elizweni labo. Yaqhubeka zonke izinto amapholisa akuqala elizweni okuhlukuluza abantu besindebeleni ngemva kokunyamalala kwenkosi babe ngabantu besishoneni beguqu ngabalungu. Izano PF yabunjwa ngabelungu besebenzisa abantu besishoneni ukuphambanisa izaphu ngoba izaphu yayisibalwisa. Yikho laba bantu uChuma inhlanganiso akuyo ivele inhlanganiso yamalungu, inhlanganiso yamaBritish abayibumba kudala ngoba bekhangelele ukuthi bathathela amaNdebele elizwe labo. Bekhangelele ukuthi amaNdebele ibo bodwa umhlobo wodwa labezulu ababalisayo eAfrika. Afrika yonke jikelele bathe bethatha umhlaba ngeminyaka bethatha umhlaba lapho abahlanganana lokulwisana okunzima khona ukwaZulu liya nakomthwakazi. Yibo ubuhlungu obuphakathi kwabantu besilungu babesebenzisa abanye abantu abamnyama.
Salibonani, salibonani balandeli bakaStudio 7 kanye labasakazi bonke khona ngapha eAmerica. Okhulumayo nguVusani lo seJohannesburg eCosmos City eSouth Africa. Yee, siyezwalana kukhulunywa kodwa ngithi mina ekukhulumeni kwale nkulumo ekhulunywa ukhona ubhuti obuza ngokuthi kanti abantu bezana kungani bangaveli asikaze sizwe ngabantu bezana. Mina impendulo yami ngizathi ngiyamuzwa uright ukhala futhi njengami kodwa ngithi impendulo yabo ngizobaphendulela mina abantu bezana. Okwenza bangaveli ukuthi bayasizwa ukuthi sikhala njalo mihla yonke sikhala ngamahloni. Kuthi ukuthi baphethwe ngamahloni yikho bengakwazi ukuphendula ngoba bayenza ukuthi into ezikhulunywa ngabantu zonke ziqiniso. Bazazi kahle futhi kamhlophe and bayakwazi noma bangaphendula bazosizwa ukuthi thina sivele singaphezulu. Akuna bantu abangasihlala besolwa njalo ngento kuyikuthi abantu babaqambela amanga. Isezimbabwe sifile ngenxa yezano PF. Kumanje zwani ukuthi kuthiwa ama toll gates asekhuphuke ngenye imali enzima kubantu kodwa abantwini begovernment akulanto ekhutshulwe yonke into abadlula mahala. Bangaka abantu abasebenza ngaphansi kwegovernment baningi kakhulu kungani bona bengabhadali ema toll gates? Angithi uyabona ukuthi imali ithathwa ebantwini ngapha manje kuthiwa i-corona ihlasela abantu lingaphuma ezindlini kodwa bona bagcwele umhlaba wonke bahamba ngaphandle ingakhulu. Kanti i-government kuyini kahle kahle ngoba i-government iyithi thina abantu kodwa eZimbabwe umuntu kakhangelwa ngendlela yokuthi bayizona zizalwane zaseZimbabwe. And into ekhona kakhulu abantu bezanu PF sebathatha iZimbabwe bayenza eyosendo kanti kakunjalo. IZimbabwe ngeyabantu kodwa abantu bezanu PF lithatha iZimbabwe liyenze eyosendo lwangancane sokungathi zanu PF yona iZimbabwe. Konke kunokho singabantu sikubhekile sikukhangele kuzwisa ubuhlungu ngoba singela seyi ngoba sakhamisa imilomo sakhuluma uyalala uvalela uyanyamalala kodwa abantu bezanu PF noma lingabe lithula lingaphawuli kodwa kuzwene kusuka ebantwini liyakwazi ukuthi kungani lingaphawuli ngensolo ezilizizwa mihla yonke lizizwa ziphuma ebantwini ungakhethelekile ukuthi iMDC kumbe ngobani singabantu nje abantu kazana nje abayizizala nje ezimbabwe siyakhala sikhala ngani abantu bezanupiyo vela kukho lizokuphendula ngoba lizokuphendula nalipendula kuyini kuziduduza lizduduza ngento engekho lisokolisa abantu bantu bezanupiyo ake litshintshe kudala libasebenzisa abantu liyabasebenzisa khathesi umkhuhlane uqhamukile kobulawayo uhlasela abantu ngesizathu sokuthi akulamanzi kodwa icorona idinga abantu abaclean abahlanzekileyo abageza izandla mhlawumbe akulamanzi pho kungani kuyaze kucatsha ngamanje kuthiwa ibulawayo kayivalwe icorona ibuyele phansi still libulala abantu akunanto abananto abangazenza abantwana besikolo manje sebekuze beqala ukubanje ngoba akunanto enjwayo yigovernment engaphezulu ukuthi kube nezilandelo ezinhle ezenza ukuthi kwehliswe lo mkhuhlane kodwa ligijimele ukufaka imali ezambeni zenu gijimele ukubaleka le mali liphuma amazwe ezindlini zenu kuhleli imali engukheshi ebambekayo nje ukukhuluma ngokuthanda bayabaleka nampa bayabanjwa ema-airport bephuma le gold kodwa abanye abantu besokola kutho ukuthi vele iZimbabwe yenu lodwa bantu bezanupiyo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika usomlomo edalele Senate umnumzana Mitch McConnell owebandla lama Republicans useze wavuma ukuthi umnumzana Joe Biden wanqoba kukhetho. Lokhu kuza ngemva kokuba idalele Electoral College livote lagcizelela ukuthi uBiden mpela wanqoba ngomvulo. Umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin laye uchayele uBiden ihlombe izolo. Kulezigaba ezimbili zeGeorgia ezilokhu zilinde ukwenza ukhetho lokudinga amalunga eSenate ezimbili. Izikhundla lezi zombili ziqakathekile ngoba ibandla elingazithola zombili yilo eliza kuba lilenani elikhulu edalele Senate okwenza kube lula ukupasisa imithetho. Umnumzana Joe Biden ubikwa esehambe ukuyaphathisa ukukhankasa eGeorgia. Sixoxele salani seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni saqala ukumbuza ukuthi kungani kulenani eliphezulu lamalunga ama-Republicans elilokhu lisekela imizamo ka-Trump yokugenqula impumela yokhetho.
Hayi kamangali mina ukubona kulabantu kule state ezingafika 19 ezisekela uDonald Trump. UDonald Trump ube ngumuntu lwano owaziyo ukusebenzisa ukwehlukanisa abantu, wakusebenzisa kuhle, wakuphatha kuhle. Yiko kambona ukuthi bangekele ukuthi bamsekele ngoba ungakhangela ukudabukana phakathi kwelizwe leli kukhulu kakhulu ukuthi abanye basekela lokhu abanye basekela lokhu. Wakuhlabela yena kakhulu ukuthi left right left right abaka left abaka right abaka left abaka right kuyangena ebantwini. Kanti kungamkhumbula esa campaign lapho ngo 2015-16 wakwakhuluma wathi mina ngingadubula umuntu lapha e-street ne-main street abantu engenzakala abantu baqhubeka belokhu bengisekela baqakeza abantu baqakeza.
Khonoku uphikisa ukhetho okwenziwa ngumongameli Trump ubona kuzaba lomthelela onjani kukhetho oluzayo?
Ye lokhu njengoba sikhuluma ngokudabukana kwelizwe ukwehlukana kwabantu lokhu esingathi thina i-division ekhona e-America ibonakala ngathi ayizange ibe khona enjengayonale. Yikho-ke ungakhangela ama-votes kuyakhanya ukuthi abantu behlukene kakhulu. Kulabantu ezingathi laba bamhlophe i-half-half 70 million abasekela uTrump, 70 million abasekela uBiden. Yikho-ke kuyakhanya ukuthi amukene sibili kwathi khwa phakathi kuthe khonapho-ke ku-70 le kwase kuzevela abamnyama laba esingababiza sithi swing vote basebe swing abesiya ku Biden baba yi 8 million. So ke yibo laba bapushe u Biden ukuthi athathe lombuso. Kulabantu abaningi kakhulu sibiza basekele u Trump abakhuluma yona into yokuthi uthathelwe ama votes ngoba nxa ungakhangela 70 million abantu abaningi kakhulu. So ke kukhetho oluzayo kuzamela iswing vote yona le eyabantu abamnyama ingaze yabuyela phansi, inikele ukubuyela phansi ukuthi bahlale bangayivota. Kuza kwenza ukuthi ilizwe lidabukane kakhulu kwedlula lokho elikho khona. So yikho engikubonayo mina ukuthi kuza affecta kakhulu ukhetho oluzayo lokhu akwenzayo ngoba kabasoze bakuyekele ukukhuluma for the next 4 years. Babe lokhu sithi satshontshela ukhetho, satshontshela ukhetho njengakhona lokhu kuyabe kulokhu kulomkenke yona lowo. So ke ilizwe leli idemokrasi yona leyo kuthiwa idemokrasi ambona ngathi ichayekile kakhulu, ichayekile kakhulu. Sizabona ukuthi kuzaphutsha kuthini ngombuso kaBiden.
Lo ngumnumzana Raphael Mkhuthombeni, isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseTexas. Kondana ingoma ye Shabalala Rhythm ugqibela ke uhlelo lwalamhlanje.
singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi igciwane le-COVID-19 selibulele umuntu oyedwa eHarare njalo lahlasela abalikhulu lamachumi ayisithupha lane 164. Umthethwandaba we-High Court kobulawayo lamhlanje ukhangelelwe ukwahlulela udaba lokuthi umhlangano we-Congress yebandla le-MDCT ukhangelelwe kwenziwa ngomgqibelo eHarare umiswe na. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.